VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 24 zibandlela 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba ophezulu we High Court unqume ukubamsekeli kamongameli uretired General Constantine Chiwenga abuyisele ingane ezintathu abesala lazo kunina uMary Mubayiwa Chiwenga. Namhlanje lusuku lokugcina lokuthi abebandla lamademocracy bethulele idale lesenethi izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump wele Melika asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms our confidence in the judiciary.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculo omdumo wekwaito omawiza wasemzini wentumba nekobulawayo owethule idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Last Number. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla eliphikisayo leZimbabwe African People's Union ZAPU bakhala labemuli kamnumzana Alfred George Bango wesontala eMatobo engizansi eMandebeleni ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra ihamba ngegama lokuthi Truman Mabena obophe ngolwesihlanu olwedluleyo. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abebandla leZapho balahlekelwe ngelinye lamaqhawe alo ngokubhubha kukamuyi umnumzana Alfred George Bango owazalelwa eMatobo ngomnyaka ka-1946 ubhubhe mhlaka 17 zibandlela njalo ukhangelelwe ukubekwa ngomgqibelo kibo lapho adabuka khona esontala. Uyise omncane umnumzana Augustine Dube uchaza ngembali kamuyi.
Ngumuntu osuke lapha esempini ngo-1977. Kuyikuthi ngaphambilini ngumuntu esakhula sonke esele ngo-1946. Ngo-1965 to 75 organizing and recruiting eZimbabwe. Ngo-1977 wasuke wayezambe rabo na waba ngumuntu wafikela eNampundu Trust Camp. Esuke lapho ke 1977 ngo-October waya eLibya esiya for commanding. Then wabuyela futhi eZambia elabanye ababelayo khona le ku-training basebehlanganiswa nomkhonto wesizwe. Ngo-1978 wasethunyezelwa eMoscow kwenza i-military training. Then wabuya futhi eZambia eLusaka and wasesiya eChinyunyu military camp for artillery and big guns training. Ngo-79 wasesiya eSalisbury evele eZambia wasesiwa eBinga. Lapho ayesuka esiba ngumuntu ekhangele ku-5. Kusilapho ke waba ngumuntu oba integrated ku-National Army. Then waya liaison officer lapho e-St. Paul's eLupane Brunaberg ezezani lakobulawayo. Ojoyina i-National Army ngo-1981. Then wasesiwa e-Guinea Fowl eGweru esisiba kwi-integrated army. And then kusilapho waba ngumuntu wasebenza ku-National Army wasesiba ngu-sergeant eMaswingo. Then wasethunyezelwa esikolo se-infantry lapha kadisebenzile khona and waseposte futhi elwendlini still lapha sikhathi eside and he was later posted e-KG6 waretire ngo-1995.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uchaze uDube njengendoda emadodeni esithi balahlekelwe kakhulu hashi njengebandla kuphela kodwa njengesizwe.
Selo sizi ngokomrade ubaba uAlfred Bango. Alfred George Bango liqhawe lethe likhule lakhulula ilizwe leli lilibutho lenkululeko under Zipra Forces.
Ubango uthiye abantwana abazukulu lezizukulwane abantu babuthene emzini wakhe esontala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Namhlanje usuku lokugcina lokuthi abebandla lamademocrats bethulele idale lesenate izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump welemelika asuswe esikhundleni ngohlelo lweimpeachment. Abebandla lamaRepublicans bazaphikisa okwethulwe ngamademocrats kusukela kusasa loba nje uTrump efuna ukwenziwe kusukisela ngumvulo. AmaDemocrats bethesa uTrump umlando wokuchaphaza ihofisi kamongameli lokuvimba ukubana kwethule ubufakazi bokuthi wamisa uncedo lwezikhali okwakumele luqondiswe kwele Ukraine. Bathi kumele asuswe esikhundleni ngoba wayefuna ukuphendla indlela yokunqoba umnumzana Joe Biden akhangelele ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa lonyaka. AmaRepublicans kanye lamagqwetha kaTrump bathi icala eletheswa umongameli lenziwa yikuba wanqoba kukhetho luka-2016. Asebeke bathoniswa ngenjongo yokubasusa esikhundleni phansi kwe-impeachment babalisa umongameli Richard Nixon, umongameli Andrew Johnson, lo Bill Clinton. Ukuze sihlaziye okwenzakala khona manje edale leSenate, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Dan Moyo oyingcweti yecubungula ezombusazwe.
Khona kunzima amaRepublican, I think i-partisan politics isinkulu kakhulu. Sekunzima for umuntu even ebona into erongo ngoba liqembu lakhe, so kunzima ukuthi atshintshe umbono or asupporte. So amaRepublican amaningi athi well siyeza ukuthi khona ngabe wakwenza okungekho okungacaci kahle, kodwa asibone ungathi ku-enough ukuthi angakhishwa umsebenzi. So yeah, azamile ama-democrat, I think kakhulu bona i-focus yabo selefuna ukuaphila to i-public abayibona abazovota kukhetho oluzayo. So I think most of i-direction enkulu yengxoxo yabo, i-debate yabo, isidirectwe to abalaleli labavotayo ukuthi babone ukuthi hayi ngempela lo president wabo lo abalayo khona manje akusumuntu obamba umthetho njalo akusumuntu olungeleyo ukuba ngupresident.
Ye, kodwa-ke nxa ungumuntu sibili ulalele okwethulwe ngama-democrats ungathi-ke utshayile yini enhliziyweni ozobona ukuthi ha lapha kule ndaba la?
Ya, I think ngimasiye eqinisweni ma ukuthi ungumuntu othanda iqiniso, I think kutshayile nacaca ukuthi no, into ezifana lalezi azivumelekile according to i-constitution yethu. Ayivumi ukuthi usebenzise i-ofisi yakho ukuthi uzi-enriche or noma ukuthi uzikhuphule wena izinga lakho ngoba akusiwo umsebenzi waleliya ofisi. So bayibekile indaba yabo, yacaca ukuthi uTrump usebenzisa amandla akhe njengo-president ukufosela i-Ukraine ukuthi yenze izinto ezizomenza yena abukabi ngo-Biden onguye ombophozayo, to an extent ukuthi wazobamba lezi mali ezazikhitshwe e-Congress ukuthi kumele ziye e-Ukraine. So hayi, indaba yabo bayibekile yacaca sokusele ukuthi sibone ukuthi wona ama-Republican ama-senators ayafuna yini ukuthi aphumele egcekeni ngeqiniso lokuthi hayi uTrump umoshakele.
Lo-ke bekungumnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, oxoxe loGibbs Dube weStudio 7 eseWashington DC. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court unqume ukubana umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga abuyisele ingane ezintathu abesala lazo kunina uMary Mbayiwa Chiwenga phakathi kwamahola ngama-24. Kwethulwe lesi sinqumo kulandelwa umthetho othi abantwana abangaphansi kweminyaka elishumi lasiyagalombili bahlala lo nina lapho umtshato uqunywa. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula lesi sinqumo umahluli uJustice Christopher Dube Banda uthi phezu kwalokho uthi Wenga akangavimbeli uninawelwe ukuhlawula imali yesibambiso ipeyili. Okwenziwa nguChiwenga ngaphambilini idale likuchaze njengokwephula umthetho njengoba waxotsha unkosikazi kungela ncwadi yedale eyayimvumela ukukwenza lokho. Umahluli unqume njalo ukuba mayibuyiselwe impahla eyathathwa endaweni yamabhizimusi kaMary Chiwenga ye-Orchid Gardens esedomboshaba kanye lemota ezintathu ayezithathelwe. Elinye lamagqwetha eHarare u-advocate Kudzai Kadzere utshele lomsakazi ukuba siyajabulisa kakhulu lesi sinqumo sikamahluli uBanda.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms
Sisiyamukele kakhulu lesi sinqumo ngoba sisibonisa ukuthi silakho ukuwathemba amadala ethu ukuthi akulani ukuthi ulamandla anganani. Umthetho ngumthetho kumele usetshenziswe njengoba uyiwo. Sisibonisa njalo ukuba amadale engasetshenziswa ukulwela amalungelo alabo abangenamandla okuzilela,
which is the supreme law of the country.
UMary Chiwenga yena ubefuna idale linqume ukuthi uChiwenga abuyisele abantwana phakathi kwamahola amabili. UMary Chiwenga ubemelwe nguTaona Nyamakura kuthi uretired General Chiwenga yena ubemelwe ngu-advocate Louis Uriri. Kusenjalo igqwetha likaChiwenga u-advocate Uriri uthi usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa lesi sinqumo se-High Court edale laphezulu ele-Supreme Court. Kodwa igqwetha likaMary uNyamakura uthi alibamangalisi leli nyathelo likaChiwenga ethi labo bazokhweza edale linye udaba lokuthi kulandelwe ngokugcweleyo okunqunywe yi-High Court. Ngakolunye udaba uhulumeni lezisebenzi zakhe behluleke ukuvumelana edabeni lokwengezelela iholo lezisebenzi ezikumanyano we-Apex Council. Lokho kuphume ngemva komhlangano obekhona phakathi kwezisebenzi lohulumende ngaphansi kwe-National Joint Negotiating Forum owenzelwe emahofisini eKagubi lamhla eHarare. Umgcinisihlalo we-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander uthi lanxa uhulumende abuye lesilinganiso esingcono kulesakuqala lokhu bengasamukeli. Akasatshongo ukuthi uhulumende ukhuphuke waze wayafika kusibanga siphi. Unkosikazi Alexander uthi uhulumende ukhala ngemali ukuthi akalayo bona nganxanye besithi isebenzi kasanelisi ukuphila ngenxa yeholo elingeneli indleko zabo. Abe-Apex baveze ukuba khona kuzakwenziwa njalo omunye umhlangano lohulumende ngomvulo kuviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 p.m. siya ngo 9 ntambama. Kulive talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilela kwempuphu elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umsekeli kamongameli welemelika uMnumzana Mike Pence uhlangane lomkhokheli wenkonzo yamakatolike uPope Francis esigodlweni sakhe eseVatican, lapho athe imuli yakhe ijabule kakhulu ukutholiswa ithuba lokubonana loPope njengoba iningi layo lingamakholwa esikatolike lanxa yena esekhonza kuma-evangelicals. Uqhamuka komkhuhlane wesifundo sekholela kwe-DRC besatshela ukuba kungahlasela inkulungwane lenkulungwane zezipepeli ezisenkambeni yamasisi esigabeni sanginyakatho esekhivu. Umgqeqeshi omusha weqembu elimela ele-South Africa emdlalweni we-rugby uJacques Menamaba uthi okwamanje bazoqakathekisa ukuqinisa leli qembu ukuze liqhubeke lidlala okwezinga laphezulu ngemva kokuphakamisa inkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup. Uhulumende uthi ukusilela kwempuphu elizweni kuzabanga neno ngoba usebumbe ikomiti ye-task force elomlando ukubona ukuthi impuphu ithengiswa ngemfanelo njalo ayisiwa emkambo omnyama. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekai Nzenza othe i-task force le ikhokhelwa umkhokheli wakhe uMnumzana Raj Modi. umhulumende uthi ubhadala abagaya impupho imali yama subsidies bengaqala befakaze ukuthi ngempela bathengisele impupho lanxa bengazithengela umumbo eGMB kumankampani azimeleyo kumbe kwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Thandiko Zintimkhandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Uhulumende lo imvama ulenhloso ezinhle kakhulu izikhathi eziningi ezibukekayo ezizwakala ziphabitheka kodwa kube sekusithi khonapha ekwenzeni bekufezeni lezo zinqumo abelazo kube lenkingi. Nxa kukhulunywa yinto engabanhle ngayizasebenza kodwa-ke ukubona kwethu lokuhamba kwezikhathi kusenzela ukuthi uhulumende kuyabe izinto ezinhle kakhulu njengemboni kodwa ukuthi akwenze kuphumelele yilapho kwehlula khona. Yikho-ke ngesintu singathi indaba ezinjengalezi siyayicela ivuthiwe.
Kambe khona okungehlula kuyini njengoba sibona ukuthi uyabe sebenza le nhlanganiso ezifana labo Confederation of Retailers Association, uyabe sebenza le GMB labanye, ingxaki iba ngaphi lapha?
Kathi vele ingxaki kahulumende ezinto zakhe zisilela ngaphi? Zisilela ekuthini ziyakhulunywa banjengomlomo ekwenzeni dolo lokwathi abafana kakulalutho kuze kwehlula ngoba bonabo engxenye abaphakathi ngabanye babo abayiphambulayo leyo mpuphu bayithengisa ngenhlengo ephezulu endaweni ezithize engathi siyakubosakubona emapulazi siyakubona lapha lasezi ezenziwayo siyakubona ukuthi akunahlelo lukahulumende lokwaphuma sibili lwaphuma lathi kha lanxa injongo zilungile singabe mhlawumbe sizesaba umnyama ongelampisi kodwa ngokwazi yekulu hulumende kunabo bantu yibo futhi mhlawumbe abazabuye baphenduke babe kuthanga oludla amakhomane bazakwenza enxebe sachaza kodwa kusiya bangabona ukuthi kule mali sebeqalise ukuthi bona bazikhaphulele abantu bengazuzi lutho.
Siyabona njalo ukuthi okhokhela i-task force ngumnumzana Radmoji isiphathamandla sikahulumende layo ngusomabhizimusi
kangazi njengoba yena ngowakhe mhlawumbe impuphu engayini ungahamba kobulawayo ezitolo zakhe emasupermarket ngomunye wabantu owakuthiwa ezakhe izinto wayethengisa ngedola le-America nangerandi. Ungabuza abakobulawayo bazawuthemba iqiniso lona lelo kuthiwa sisebenzise idola leZimbabwe yena ayethengisa utshwala lokunyaka kuthengisa athi kuwo njenge-forex ngakuzathengisa nge-forex angithi khona kuyathengisela ukuthi laveleke amangawaqonda entweni lezi. Kanti vele khona kufakelwani umphathi ntambo kwehlulani ukuthi kuthathe nje abantu abayibo abazizubo lokuswela impuku ungadingi abantu abangasweliyo yikuhleka abantu lokungendlela.
Umnumzana Thandeko Zintimkhandla yingcwethi yecubungula ezombusazwe limzwe lapho exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Modi ngalolu daba kodwa unkosikazi Nzenza uthi ugatsha lwakhe luzasebenza le nhlanganiso yabasomabhizimusi e-Confederation of Retailers Association, EGMB, labanye abaphatheke kudaba lokwabiwa kwempuphu, ama-stakeholders, ukubona ukuthi lolu hlelo luyaphumelela.
Kusukela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi kuni njengokudla mayibaba. Abantu abadli bayaphila nje. Kuphela ukuthi inkosi iyabanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili. Siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Imuli yombalisi wesikolo seNjube High School obulawayo umnumzana Brian Mutsiba ubikwa ihlukuluzwa ngamapholisa ensitha kulandela ukutshengisela okwenziwe ngabantwana balesi sikolo ngumvulo. Abantwana bedlula ikhulu bangene emgwaqweni batshengisela bethwele iflag yelizwe lomfanekiso kamongameli Emerson Mnangagwa behlabela ingoma ethi into eyenzayo siyayizonda. Umtsiba obaleke elizweni ngemva kokutshengisela lokhu utshele iStudio 7 ukuthi ubaleke elizweni ngoba ubesedingwa ngabantu abangaqondakaliyo hatshi amapholisa nje kuphela. Amapholisa abiwa siye emzini wangakibo ehlukuluza izihlobo zakhe besithi zichaze ukuthi waya ngaphi. Azanelisanga ukuxoxa lesihlobo zakhe kodwa uChris Gandhi weStudio 7 uxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngodaba lolo.
Okuyiqiniso ukuthi eZimbabwe abantwana balamalungelo abo. Owesibili njalo abantwana ummo lowo xa abazali belobunzima bayakunanzela abazali babasele bayakunanzela futhi abantwana ukuthi abazali abasebenza imali abayiholayo iyindawo. Ngokunjalo-ke abantwana kwesikhathi bahambe ezikolo bayaxotshwa, abantwana bayehluleka lokudla, abazali bayehluleka lokubathela amabhuku, abazali baye bale zikweletu ezikolo ukuthi abantwana baye bayehluleka ukunikwa ama-results. So-ke into leyana yenziwe abantwana benziwe ngibona ungathi ivula abantu amehlo ukuthi abantu bananzele ukuthi uhlupho lolu esikhuluma ngalo solugabhele ngale kwakhona ukuthi abantwana bayananzela kulo hlupho. And then le qiniso lokuthi okwenziwe labana abantwana izakhamizi yasho ukuthi engxenye lohulumende nxa elalela uzavula indlela laye labona ukuthi dazima kakuhle abona ukuthi siyohlupho lapha eZimbabwe ngoba abantwana njalo njengoba besitshela ukuthi le mfundo yakhona ayisaqedakali ngoba ukuthi abantwana bayakunanzelela ezikolo abasafunda ukuya ngawuthi abantu abazihlalele. So-ke kusitho ukuthi umntwana ekupheleni komnyaka kuyathi ufeyile kanti umntwana ufeyile nothi ukuthi yena-ke nelise ngenxa yokuthi vele asatholi izifundo ezeneleyo ngenxa yokuthi thina imfunda yethu esikhathi i-education system yele confusion. So-ke abantwana bona abakwenzileyo akulanto abayonileyo nxa sihlakaniphile nje uhulumende ngayehlakaniphile dathi abazali ihlakaniphile we need to engage uhulumende ukuthi alungise uhlupho olukhona ezizabo.
Kanti pho manje abantu abathi bona abantwana laba abasetshenzisiwe njalo imbi into eyenzakeleyo ungathini ngabo?
Isikhathi esiningi nxa ungenza ulutho nje abantu abangabantwana normally umntwana usakaqamba imanga and ngabantu ababekele iqiniso lokuthi bethu abantwana basetshenzi besetshenziswa ngubani abantwana bezikolo isikola khona. Ngibona ngathi labo ngabantu abezama ukuthi indaba leZimbabwe lethu esinesikhuluma ngayo elesizwe eziqhela zonke insuku amatiya bengafundisi abantwana befeyila bafuna ukuthi bayi-downplay. Kodwa kuyiqiniso ukuthi nxa sibesisima emaqinisweni singabantu abaqotho singabazali abacabangayo silohulumende laye osiriyasi ngabantu ababusayo bekufana indaba yanenjube uhulumende sibulala ibano ngokuqoso angakhayeli injube kuphela ahlalungise indaba yonke ye-education kwenzethu ubona nanto abantwana baphatha kuhle.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekuBulawayo. Zonke indlela ziqonda enkundleni yePapa Shows kulimpela viki lapho kulemidlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu omdlalo wenguqu emele ilizwe leZimbabwe. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Sasa ngomgcibelo iqembu le-FC Platinum lizemukela iqembu le-Al Hilal elakweleSudan enkundleni eBarber Fields emdlalweni walo wesihlanu wesigaba sezibaya kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lilomklomelo wodwa kuphela njalo yile elijeye amanye kusibaya sikaGroup B. Isimo lesi sitsho ukuba iqembu lelikaliselayo amathuba okudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano kodwa umqeqeshi walo omutsha u-Hendrikus Peter de Jong uthi ukhangelele ukuba iqembu lakhe linqobe okwakuqala selokhu laqala ukudlala imidlalo yezibaya.
Konke uhamba kuhle njalo silungiselele ngemfanelo. Sesilinde impumela enhle kusasa njalo sikhangelele ukunqoba ngoba ungakhangela indlela esidlale ngayo emdlalweni owedluleyo esiwudlale leqembu le-Al Ahly sidlale kuhle okokuthi mhlawumbe kwakumele sivele sinqobe. Ngalokho-ke ngikhangelele ukuba sizanqoba kusasa.
Iqembu le-FC Platinum libe ngujikelobhanca 1-1 leqembu le-Al Ahly elakweleGibhithe emdlalweni walo olandelwa yilo wangomgqibelo okuyimpumela elithiyeli umklomelo walo wakuqala kumncintiswano walonyaka we-Total CAF Champions League emdlalweni wakuqala odlalwe phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Al Hilal odlalelwe kweleSudan nyakenye. Iqembu lezivakatshi linqobe le-FC Platinum nge-2-1. Iqembu le-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kusibaya sikaGroup B le miklomelo eyisithupha. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu le-Etoile du Sahel lona elile miklomelo eyi-9, ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Al Ahly elakweleGibhithe lona elile miklomelo eyisikhombisa. Komunye umdlalo weviki lesihlanu iqembu le-Al Ahly lizadlala nele-Etoile du Sahel ngensonto. Amaqembu azaqeda ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya ezine yiwo azadlulela phambili kusigaba se-quarter final. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lamankazana ale minyaka engaphansi kwelithumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadibana leleBotswana ngensonto enkundleni e-Barber Fields kuhlandla lesibili lomdlalo wokuthi ngamaqembu azakwedlala kumncintiswano wezwe zomhlaba. Iqembu leZimbabwe lingena kulo mdlalo livele libhekane lomthwalo onzima njengoba linqotshwe 5 Tanzania, emdlalweni wokuqala odlalela kwele Botswana emavikini amabili ayedluleyo. Ukunqotshwa lokhu kudale ukuba obe umqeqeshi waleli qembu uGasly Chibuka elahlekelwe ngumsebenzi, njalo uLangton Giwa nguye osezibambe esidukwini. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje kuwaza Friday silomculo omdumo wekwaito uMawiza wasemzini wentombane kobulawayo, owethula idlalade lakhe lakuqala elesihloko esithi Last Number.
Angikhulumi isikhiwa nge ngeveneq.
Yebo, 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 tshwaka komuhle, ikudibana kuhlelo Woza Friday. Igama lami nguMike Hobe. Namhla kuhlelo siloMawiza, yena usanda ukukhipha idlalade elingaphansi kwesihloko esithi Last Number. Ngimtsundu mina ngimnyama mina I'm blessed. Mawiza, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Angishabi, mina ngiyabonga kakhulu.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo. Tshela uZulu okunengi ukuthi kahle kahle ngibani uMawiza.
UMawiza ngifana obulawayo uphuma eMtumbane. Amekwaito artist phema eMtumbane.
Kulezi nsuku siyabona abatsha behlabela umdumo we-hip hop, dancehall, afropop. Kodwa wena ulokhu uqhubekela phambili uhlabela umdumo wekwaito. Kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili uhlabela umdumo wekwaito?
Ngikholelwa ngaleli kwaito kakhulu, lapho ngiphuma khona nikho obuphuma khona i-achu. So sisebancane ngikhulana ngaleli achu ngisabele emagrosa, I think.
Ayisakuzwa ba-4 Zulu kandaba, asizweni ingoma kaMawiza elo Tebza uthi easy majita easy.
Easy, majita, easy.
Ingoma kaMawiza. Mawiza, awusitshele okuningi mayelana ngaleli dlalade bafo.
Last Number is my first studio album. Ngithe Last Number kwaza. Last Number ngathi isedijali, isilengi sekazi, kusho ukuthi something big yabo. Sengamthethi, hey, into yakho le Last Number. It means I something big. Idlalade lami ngibize Last Number because I feel like it's big. Pull up the yeah, cheese. Dal up the
zamugum cheese. Ha, feel the cheese. Hayi, siyakuzwa Mawiza. Mthoka komuhle, sikuhlelo Woza Woza Friday. Namhla silo Mawiza, asizwe nenye ingoma yakhe uthi Chipotsotso. Ngikhuluma isikhiwa ngevernacular. Hayi Mawiza, tshela uZulu okunengi mayelana ngale ngoma.
Chipototo ngahlangana laye lapho engisebenza khona. Is a soccer idol. Ngisakhula bengimbukele edlala ibhola and all. So I got to know ukuthi yena ube kwansi ukudlala emuva edlale naphambili. So khona kuthanda lami, kwamangalisa ukuthi Chipototo ule special gift phela. Because ama-players amaningi esiwaziyo ungalitsho nto ithole ukuthi yena kwansi ukudlala emuva nedlale phambili. So mina I use that ukuthi okay, lani I can be versatile in my life.
Siyakuzwa Mawiza, isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi, phosela amazwi akho okugcina.
Ngicela izulu leZimbabwe ezoyo like and support. Last Number litholakala e-Art Gallery kumculo khona la ku YouTube then la ku iTunes. Ku Twitter it's at Mawiza Zim, then ku Instagram at Mawiza Zim.
Hayi, siyabonga Mawiza ngokungena kuhlelo. Ngithoka kamuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namhla. Namhla kuhlelo
besilo. Hose livalelisa ngu Praxedes Jeremiah kuhlelo lwethu lwalamhlanje.